Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa into ekhona lapha ukuthi izani ithume usherifu namapolisa ukuthi bazosihle ukulungisa ukungcolisa inkokheli yethu njengoba sebethelele ukuthi beyenzile ngokwenzakalale ezikwenzakalele izwe.
Isithunywa somthethwandaba lamhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirai lemahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikwelede sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi.
Ukusazanywa kathesi into othiwa i-visa free entry okuthi abantu nxa bengena kumazwe la bengahlukuluzwayo ukuthi sokumele bebe le mali ethile kumbe bebe le ku-aplaya okuthatha isikhathi eside ukuthi bengene kulelo lizwe.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe esadakhe ukwamukela ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kukazulu kulumhlubulo kungelankinga. Izizalwane zeZimbabwe ezingaba ngamakhulu amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lesiKristu ele-Brethren in Christ zikhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owe-Mennonite World Conference ePennsylvania khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isithunywa somthethwandaba lamhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirai lemahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikwelede sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi. Isithunywa lesi sibikwa besikhatshwe ngamapholisa abehlomile ngemibhobho. Kubikwa njalo bekulentathela izindaba zamaphephandaba lemisakazo kahulumende. Abasuka kubandlaleli bakhokhelwa ngumnumzana Thoyende Phisho nelabali chumi lasithupha. Ekuqaleni kodaba lolu abantu laba babemelwa ligqwetha umnumzana Wilson Manase owalileyo ukukhuluma ngalolu daba esithi kasabameli. Ushone labanye bakhe basuka ebandleni le-MDCT labanye ababumba ixhake lalithiwa MDCT Renewal. Omela ibandla le-MDCT kulolu daba unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora yena othi bazakhweza udaba lolu emthethwandaba bekhalaza ngokudelelwa okwenziwe yisithunywa somthethwandaba. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandlaleli unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okukhona iqiniso elikhona ngelokuthi udaba lona lolu luvele lusemakhosi njalo besilephepha elitshengisa ukuthi bathathe impahla lezi kwamiswa. Kodwa esikubonileyo thina ukuthi kutshengisa ukuthi izani isiphelele. Lokhu bedinga izindlela zokuhlukuluza ibandla lethu ngoba bona sebehluleke ukuthi baphendule umnotho wakuleli lizwe lokuthi uZulu akhombe ngaphakathi ngoba sikhuluma kunje nje izalwane zaseZimbabwe.
Manje kutsho ukuthi sokuza yenziwani, kukhona yini okuzayenzakala kumbe lolu daba njengoba usitshona lokhu lusemthethwandaba?
Okukhona ukuthi stay of execution ngoba udaba lolu olukhulunywayo kayisikho okwenzakalayo. So sesikumele le mthethwandaba isazise ukuthi siqonda ngaphi uma bezafunika ijajment. Kodwa into ekhona lapha ukuthi izani ithume usherifu namapholisa ukuthi bazosihle ukulungisa ukungcolisa inkokheli yethu njengoba sebephelele ukuthi beyenzile ngokwenzakalale ezikwenzakalela izwe.
Manje njengokutsho kwakho ukubana bekule ntathela izindaba labanye kade behamba lo deputy sheriff, kukhona yini emthethweni khonoko ukuthi udeputy sheriff akhatshwe ngabanye abantu?
Akukaze kwenzakale vele empilweni ukuthi udeputy sheriff uma ebuya ezoathatha impahla emzini wami ubuya lentatheli izindaba. Nxa ebuya namapholisa kuyabe kukhombise ukuthi ulokulwa okuthize lapho udeputy sheriff ayebesesaba ukuthi unjani uzahlukuluswa. So lathi kusimangalisile kakhulu ukuthi udeputy sheriff agijima ayebiza intatheli izindaba ezizinzele ukuthi kuyenjani okutsheng sitshengisa ukuthi ngabantu kade vele bezethuthukile ukuthi bazengcondisa inkokheli ubaba uthandile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ukuthi yamukele ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kalula kukaZulu kulomhlubulo kungelankinga as a protocol on the facilitation of movement of people in Southern Africa. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezihlukeneyo zamazwe asesigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika ezikumanyano we-Council of National Association of Non-Governmental Organizations ziveze lokhu emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare lamhle kuseni. Lezi nhlanganiso zithi kumele inkokheli ze-SADC ziveze inkinga esibangela ukungazinikeli kwazo ukuloba amagama kulesi sivumelwano lokulandela okwavunyelanwa ngomnyaka ka-2005. Umnumzana Polite Ndlovu ngumgcini sihlalo wenango esigabeni semandebeleni esigoqela idolobho lakobulawayo Mathebelele North leMathebelele South. UNdlovu uthi ukusebenza kwalezi ziqondiso kuqakathekile ngoba kuzakwenza ukuba uZulu ahambe lula kungela kuhlukuluzwa njengalokho okuyikho khona okwamanje.
Ukusazwanya kathesi into othiwa i-visa free entry okuthi abantu nxa bengena kumazwe la bengahlukuluzwayo ukuthi sokumele bebe le mali ethile kumbe bebe le u-aplaya okuthatha isikhathi eside ukuthi bengene kulelo lizwe.
UNdlovu uthi ziningi izizathu ezenza amazwe awesadiki adonse inyawo engajahi ukuyiloba li-protocol eqakatheke kangaka empilweni kaZulu ikakhulu weZimbabwe osephila ngokuthengisa impahla ayithenga kwamanye amazwe asesigabeni lesi.
Ohulumende beSADC balenhlupho eziningi abalazo kathe sabazi-adressayo. Amanye ama-protocols anjengalawa bayawabeka eceleni bewakhangelela njengento engakaqakatheki ukuthi bayiphakamise. Kodwa ukuhamba kwabantu yinto eqakathekileyo, yinto edingakalayo ukuthi ilungisise ngenxa yokuthi kwezinye indawo kwamanye ama-regions okulabo ECOWAS kulabo European Union ama-block la ayenza ukuthi abantu nxa behamba bekhululekile ne-trade ikhululeke kuthuthukise i-region yonke. So sokubalulekile ukuthi abakhokheli be-SADC nxa bekhangela i-protocol le bayikhangele ngalelo lihlo lokuthi kuzaletha intuthuko, bengakhangeli kakhulu into ezinye bekubeka eceleni bethi hayi okuqakathekile yilokhu lokhu akukaqakatheki okwakathesi.
Wengeza uNdlovu echaza injongo yalolu hlelo lokufuqa inkokheli yalamazwe ukuzinikela oluphansi kwesihloko esithi The SADC We Want Campaign.
Injongo yakhona kuyukuthi lapho abantu abahlali be-SADC region babe nethuba lokuthi bachasise ukuthi bona bakhangelele ukuthi i-SADC abayifunayo ngenjani. Kungabi ukuthi SADC that we want ibe defined kuphela ngabakhokheli, SADC heads of government meetings, ibe SADC heads of state meetings or the organs of SADC or i-secretariat ye-SADC ingabi iyo yodwa kuphela ekhuluma ngalokho, kodwa kube yinto yokuthi an ordinary person ozihlalele loba kuliphi ikhaya abe lethuba lokuthi akhulume ukuthi i-SADC esiyifunayo ngenje ngenje. And this civil society organizations ezinjengabonango the SADC Council of NGOs zincedisa abantu ukuthi babe lethuba lokukhuluma ukuthi bona bafuna i-SADC enjani. Yikho libona kulanga lanamhla sikhuluma nge-protocol le.
Okusekelwe ngumnumzana Maxim Murungweni osebenza ekuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children.
Ebo isikhangelele ukuthi lapha eSADC sifisa ukuthi abantu behambe kwamanye amazwe bekhululekile bengahlukulezwa njengalokho okwenziwa kwakathesi, especially thina masikhangele abantwana sifisa ukuthi abantwana bewenelise ukuthi bebehamba besiyela phambili besenze beqhubeka ngezifundo zabo bengahlukulezwa ukuthi uma bechaphe emabhoda lapha batholakale sebehlukulezwa ngama-officials.
Umurungweni uthi uhulumende weZimbabwe angachasiselwa kabanzi ulakho kuloba igama kuli protocol ngoba esezwisisa ukuqakatheka kwayo kuzizalwane zelizweni.
ngibona ngani inga ratify but okufuze kwenzakale ukuthi thina sichazise kukhulumeni ukuthi lo i protocol le ilungele njani abantu beZimbabwe ilungele njani abantwana izanceda njani abantwana beZimbabwe ngoba ukhulumeni yabe efuna ukuthi uchazise khonoko engazuzisa and then ebese signa
kubikwa eyisichiya galolunye kuphela amazwe okubalisa eZimbabwe asethe yaloba igama kuli protocol amane kuphela yiwo asenza kwaba ngumthetho osetshenziswayo eZimbabwe kusamele likwenze lokho kudinga isilinganiso sokubili kokuthathu ukuze yamukeleke esigabeni liprotocol avunyelwe uZulu kuhamba kungela kuhlukuluzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezingaba ngamakholo amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lwesiKristu eleBrethren in Christ zikhangelelwe ukuba nomhlangano omkhulu oyeMennonite World Conference ePennsylvania khonapha eMelika. UBishop Sinda Ngulube ongumfundisi weBrethren in Christ Church uthi umhlangano lo oqhakathekile kakhulu njengoba ubuthanisa abantu abavela emazweni omhlaba phose angamakholo ayisithupha i-57. Uqhubeke esithi umhlangano onje wenziwa ngemva kweminyaka eyisithupha. Wake wenziwa kwele Zimbabwe, Calcutta le Canada. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Sesihlangene lapha abantu bafika nje bavele ekhaya eZimbabwe sebekhona ngokuningi babo. Njalo lo umhlangano wamaMennonites owenzakala every 6 years siyasangana njengama Mennonites. Ngo 2009 sasangene eParaguay, ikhoke lonyaka sangene lapha eHarrisburg ePennsylvania. Kuqakathekile-ke kithi njenge-Brethren Christ Church ngoba yikho lapha i-Brethren Christ Church eyazalwa khona. Our first missionary, ama-missionary bethu abokuqala abafika eZimbabwe babesuka kuyona lindawo ePennsylvania.
Singathi ke isihloko somhlangano sithwani baba mfundisi?
Isihloko somhlangano sithi ukuhamba loNkulunkulu ngesindisa bathi walking with God.
Singathi ke abavela eZimbabwe bakhona yini ababeveza ababuye lakho?
Sizabe sikhonza abanye bethu bazabe bephathekile ekwethuleni inhlelo ezithize. Lokho esithi ngesingisi ngama-workshops. Bakhona abanye abathize abakhethiwe ukuthi bazaphatheka kuma-workshops babe lenkulumo ezithize ezehlukeneyo. Abanye bayabesabelela njenge iqembu lethu elikhulu ele-Brethren Choral Sounds. Bakhona abanye babo lapho bayabesabelela.
Lo ngumfundisi Sinda Ngulube we-Brethren in Christ Church obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Harrisburg eMelika. Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha olwe the Youth Connection lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labatsha abaphila lobugoga. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lilontungameli inkomo Hlotatenda Khumbo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Nkurunziza wele Burundi ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lwanamhlanje olukhalalwe ngamabandla aphikisayo ukuthi abuse okwehlandla lesithathu. Iningi labantu kulelo lizwe lithi bekungamelanga ancintise kulolu khetho. Unobhala obona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana John Kerry, wamukele umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria esigodlweni sakhe se-State Department. UBuhari uhambo lokwethekelela kwele Melika kwensuku ezine. Izolo uhlangane lomongameli Barack Obama esigodlweni sakhe se-White House behlaziya ngohlupho labalwa becatsha abe-Boko Haram. Abasakhulayo abagogekileyo bathi babhekane lendubo eziningi ezigoqela ukusilela kwemisebenzi okwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Bathi okudanisayo ukuthi ayibonakali imizamo eyenziwa nguhulumende ukubancedisa ukuthola indingeko zabo. Sixoxele omunye wabontanga laba ubekezela Nkosana.
Indubo esihlangana nazo ngapha ziningi kakhulu mfethu. Ngizoqala ngendaba yemali, imisebenzi ayitholakali. Siyakwazi ama-statistics awe-unemployment awezimbabwe ukuthi ame kanjani. And then kuthiwa le ndaba yokuthi nxa ungumuntu ole-disability, whether it's physical kumbe hearing impaired or visual, kuba nzima ongakanani ukuthi athole imisebenzi. Nxa uvele usuka esikolo, whether ulama-passes kumbe awula, ukusuka laphana ngeke umuntu athole umuntu ukuthi azame ukuthola umsebenzi ozamfanele probably ozagwanisa ukuwenza. So akula ma-system kumbe ma-program anjalo athathe abantu from esikolo ebancedisa ukuthi bakwanise ukuba ku-working class ngathi njalo. And then the issue education ebenza ngakhuluma ngayo. Izikolo kube izikolo ezilutshwane first of all ezigcina nabantu abalama-disabilities, ama-special teachers malutshwane, ama-teachers abazi-sign language balutshwane njalo.
Ekudingeni imisebenzi lapha akula kubandlululwa elihlangana lakho yini?
Oh yes. Ukuthi angisathintanga nabanzi khonapho. Why then futhi kufunakala ama-structures akuthutha esikolo akufake emsebenzini? It is all because of ubandlululo lolu okhuluma ngalo mfethu. Nginawuthuthi laphana kuzokuqala ikhampani yakhona eyifikile kubandlululo ngoba yakile amasiko.
Umnumzana Bekezela Nkosana ngosakhulayo ophila lobugoga uhlala koBulawayo. Izisebenzi zihlangene lohulumende lamuhla eHarare lapho ezivumelane ukuthi kufanele uMongameli Robert Mugabe asebenzise amandla akhe awe presidential proclamation ukuthi aguqule isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi abaqhatshi sebengaxotsha izisebenzi mahlayana ngokumisa ama-contract azo ngemva kwenyanga ezintathu zazisiwe ngaleli nyathelo lanxa zingaphiwanga imfanelo zazo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana George Nkiwani uthi sokuxotshwa izisebenzi ezedlula amakhulu ayisikhombisa kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo umthethwandaba wethulele isinqumo. Umnumzana Nkiwani uthi umphathintambo ogatsha olubona ngokuphathelane lezisebenzi unkosikazi Prisca Mufumira kanye lezinye ingatsha zikahulumende zithembisile ukuthi udaba lolu luzalungisiswa ngesiphangephange.
Ibe kuhlangene izisebenzi diversity u ZFTU then abaqhathi bekule public service le health service board imkhosi ayibuyanga then lohulumende kube nama-ministers athize ndakuyibeyo. Injongo yomhlangano lo ukuthi sikhulu sikhangele i-judgment e-Supreme Court yaphumayeleyo ukuthi hayi umkhathi angakhotha umuntu kwisebenzi zakhe anytime. Njalo sesibone ukuthi hayi si-crisis lapha eZimbabwe ukuthi nge-Friday i-judgment iphuma. Kathe sesile more than 700 izisebenzi ezilahlekele imisebenzi yabo. So sihlangana khonaphana sivumelane ukuthi hathi lokho akumelanga kuyenzakale. So sivumelane ukuthi kumele kube le presidential powers reversions. U-president afake umthetho ukuthi kwenzakalayo lokhu vele akumelanga kwenzakale ngoba akumelanga kwenzakale.
Uhulumende yena uthen.
Hayi, sivumelane sizwe. Laye uthi hayi. Uyabona sibili ukuthi ngabe kuthiwa vele kuyayekela kunjalo. Kungaba lodlakela ngoba abantu vele abakhathilana manje ukuthi igadi liphi nge-Friday, khathesi i-Tuesday. Sendle more than 700 abantu abathintelele abantu abathintelele yabo sivelana kuhle kuhlaka zakubela ukuphikisana bonke nje abantu bavumelana kuhle ukuthi haa lokhambela ngokwenzakala sibili
kuzayenziwa nini lokho ukuthi kuguqulwe lesi isinqumo esibekiwe
sivumelana nje ukuthi kusaphela izi khona apha ngoba kusasa sekumele kuqalise indaba yena le ukuthi kuhle kulungiswe kuwe le draft singazi nje ukuthi senza amagatha kakho umuntu kumbe ngaphuza mbidana bathi sivumelana ukuthi sikhangela indaba yena le kusaphela nje khona apha nje kuphela kweviki kuyakuvelela kule program ehlele naleyo
manje labo asebevele bexotshiwe ke
yikho sivelele ukuthi kube le-president ya power lokho kunyele kube kune two issues okokuqala bethe kube le-executive instrument eza-amenda i-labor act wenza umthetho wona ongasebenzi sabona thina njengesebenzi ethi lokho kuvele akusebenzi ngoba akusavikeli laba-ke asebexosisenze kudala sacela kuhulumende ukuthi hhayi kunjani ke kube le-presidential proclamation because yena leyo yenu ilungile ngoba iyakuthi umsebenzi umthetho lowo bonke abaqothi umsebenzi ngenxa yomthetho lowo umthetho awusebenzi awulunganga vela kufanele kube khona savumelana ke ukuthi hhayi asiqunde kuyena le ndlela yokuthi i-presidential powers.
Lo ngumnumzana George Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani enkulu epheka utshwala kanye lamanamunede eZimbabwe eDelta Corporation Limited ithi isinqume ukuxotsha ezinye izisebenzi ukuze yenelise ukuqhubeka isebenza kulandela ukwehla kwenzuzo eyithola ekuthengiseni impahla yayo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
IDelta engenye yamankampani amakhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi lonke le-Afrika ithi kunyanga ezedluleyo inzuzo yayo iya isehla osekwenza kube nzima ukuthi iqhube umsebenzi. Ithi ukuthengwa kotshwala kunyanga ezintathu kusiyafika unhlolanja lonyaka kwehle ngesilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini i-12%, wathi amanamnede edla ngetshumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Linkampani ithi inani labantu elithengayo lehlile lanxa nje labo bebehlisile intengo yalokho okunathwayo. Phezu kokuxotsha ezinye izisebenzi, linkampani kumbiko ewukhiphileyo ithi kayisayi kuqhatha abanye abantu njalo iza kwehlisa indleko zayo kunhlangothi zayo ezithile ezifana lokudla kwezisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi eyinye njalo inkampani enkulu yabomakhalekhukhwini i-Econet Wireless ithe isiyehlise iholo lezisebenzi ngenxa yenzuzo yayo esilokhu iyehla. Ingcweti kwezenotho umnumzana Dan Mosbanda uthi lokhu kutshengisa ukuthi inotho yelizwe ilokhu ibhidlika ngamandla ngoba nxa sokukhala amankampani amakhulu amancane avele kawasela thuba. Ukungaqhubi kuhle kwamankampani la kuzenza uhulumende laye aswele imali yokuqhuba inhlelo zakhe ngoba imali eningi ayitholayo ivela kumithelo yawo.
Nxa engatholi inzuzo agcina lawo sokumele ehlise inani lezisebenzi zawo. Ekwehliseni laphana kuphinda kube lobu mpofu obuningi kakhulu ngoba abantu abaningi bagcina bengaselayo inzuzo. Ngalokho ke I think umkhono wethu lokhu siya phansi usuzo affecta lama economy lama company amakhulu amancane asikhulumi bele bavala everyday. Abanye abavula njenganamhlanje kungakapheli inyanga behluleka nje khona ukubhadala irent baphinde bavale futhi. So hayi izinto kazihambi kahle sibsibili and kumele kulungisiswe ngokusheshsha.
Usibanda uqhubeke ethi udubo lolu lokuvala kwamankampani lokwehlisa inani lezisebenzi luya luqhubeka ngoba lapho abantu sebelahlekelwa imisebenzi njengalokho kwenzakalayo bazayiswela imali yokuthenga lokhu abakudingayo lakho okwenza amankampani ehluleke ukuqhubeka esebenza engasatholi nzuzo abesevala kumbe axotshe izisebenzi kube kulokhu kuqhubeka kusiba lodubo ngamandla. Ukungaqhubi kuhle kwamankampani anjengala kuletha uhlupho olukhulu ngoba uthi kulalabo abathengisa impahla zamankampani la okutsho ukuthi labo baza kuba senkingeni.
Inotho yethu yelizwe iphansi kakhulukazi. Ungananzelela amankampani asebenza emkhonomini njengowezimbabwe kuyabe kumele ukuthi asebenze kulabantu abangathenga, abantu engingathi kuthiwa bale buying power kumbe bale income ezikhwameni zabo. Ungananzelela uzulu ngobuningi bakhe use-struggler ukufaka nje ukudla etafuleni. So sokusenza ukuthi amakampani lawo arane ama-losses kakhulukazi angatholi inzuzo.
Umongameli wenhlanganiso yabazisebenzayo koBulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, unkosikazi Musa wenkosi Nyoni, uthi lokhu kugxotshwa kwezisebenzi kubathena amadolo ngoba ziza kuya ngaphi nanguphela kuvele kuyisichobechobe ezitaladeni ngabathengisayo. Uhulumende kavuse inkophe asebenze ngoba uthi koze kube nini kuthiwa wonke umuntu kaziqhathe vele khona kungasela othenga komunye ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi.
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke sithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe industry ivulwe, abanye abantu bahambe ma-industry wenzele ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibuye kwi-informal sector sonke. So esikukhangelele ukuthi nje kuvule imisebenzi abantu basebenze.
Inkampani yeSab Miller eEngilandi ilengxenye engamashumi amabili lantathu ekhulwini, i-23% kunkampani le yeDelta Corporation. Kuminyaka emibili edluleyo, iDelta yavula ifekithali enkulu koBulawayo eyokwenza amanamnede, isithi ijonge yokuthuthukisa uBulawayo lokupha uZulu imisebenzi okukhanya sokwehlule ngenxa yenotho yelizwe engaqhubi kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Sakuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu u-EM Zafondo ose-South Africa othi iZANU-PF kufanele igcwalise isithembiso sayo somnyaka ka-2013 semisebenzi engu-2 million, ihlukane lokuhlukuluza umphakathi ozizamelayo. Omunye njalo umlaleli wethu uJunior okoBulawayo uthi linjani, siyabonga ngomsebenzi omuhle eliwenzayo. Olandela umlaleli wethu SK Mathe uthi vele bengenzani abantu beZANU-PF ngaphandle kokuvuka ngolaka sebehlulekile, yikho bebange umsindo. Okugcina umlaleli uAlbert Ncube obhalelaye ekhasini leFacebook uthi salibonani basakazi lonke, ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzayo, lingapheli amandla. Ngingajabula nxa lingabingelela laba abalandelayo, uMr. Moyo lemuli yakhe esamahuru, loNyasha labazali bami enintili. Lani lilakho ukuzwa yenu imbiko ibalwa emoyeni balaleli ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com. Ukugqiba uhlelo lwethu sikhangele bezikhokhela. Isithunywa somthethwandaba namhlanje siphenduke silengise izandla emzini kamnumzana Morgan Tsvangirai lemahofisini ebandla lakhe le-MDCT ngemva kokuzama ukuthatha impahla yakhe phezu kwesikwelete sezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli yamazwe i-SADC ukwamukela ngokuphangisa iziqondiso zesivumelwano sokuvumela ukuhamba kukazulu kulomhlubulo kungelankinga. Izizalwane seZimbabwe ezingaba ngamakhulu amabili ezingamakholwa ebandla lokholo lwesiKristu ele-Brethren in Christ zikhangelele ukungena umhlangano omkhulu khonapha eMelika. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk. Lilale.